lejona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 2 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Yeah, ekuseni siyemsebenzini beku-calm, everything was okay. But then kathe emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Amapholisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha, hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe lamhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla lezanu-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla le-NPF lithole esisodwa, kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapholisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha abananganelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla lezanu-PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga umnumzana Tendai Biti OMDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela seParire Nyatwa emini namhlanje njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisa elemelika eleBhilitane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa eningi, akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaki ukuthi kuze sisole indaba yokubulawa abantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona ababantu. Besela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelani ezisaladeni libulala abantu nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezisaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani njalo ojongeni owenza ukuthi indaba size ziphethe sezilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokho kumbe khona sisazokubona okuningi?
Kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo, ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana labanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe lokho ukubulala abalamtikiswane kusukisele muva ngesikhathi sempi yenkululeko kubo Morogoro nabomgagawo lasezambia bebulala nabona bodwa kuze kuze kufotonko gara kuze kuze kufo Solomon Juru nabanye singeke sibaqambe kathesi ngabazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza lendlela yokusebenza yokubulala bona abayiba abaphethe izintambo kathesi okunjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kalizilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana ngumbuso wokuhlukumezana ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisa kala mapolisa, uchamisa kala labo abantu abaphethe izikhali. Njalo kumele kale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele izek yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe ekumthetho isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dinizulu Zulu Macaphulana yingcwethe kwezombusazwe sixoxelaye eku-South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthecwa ka edolobheni leHarare lamhlanje izitolo zivaliwe njalo amapolisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini eHarare namhlanje lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bephendukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanagosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mina ngisayizwisisa. Izulu lentembo yobusuku ngagijinisa ngamasosha ngisagada umjova. So manje sakwazi ukuthi amasosha yena njena mele protecte kuthina sengoyiwa sigijimisayo. Ilizwe leli asikwazi ukuthi liyaphetha ngani. Namuhla ngithi ngiyangena etown ngibona kugcwele amatanka amasosha asakwazi sekho CFBL senzeni.
Umnumzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngawuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabe utho.
Akube nzima ngoba thina abanye besifunkiye emsebenzini kodwa sihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasosha adinyile edolobheni. Kodwa ngisethemba ukuthi kusasa ngcono ngabe vuka kungcono senelisa ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsanqa Nxaluphahla ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elilokuthula.
Into eyenziwe yigovernment yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu and namhle thona abantu bebexutshwa ukuginizwa nto izolo sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusithi banxawangena ngelo bona amasosha ayiseyimayima uhluvele wesabe uhambele katshana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asinto ekade siyikhangelele sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula kodwa lokho sokusenzakala kusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chena Encube esekamusi eHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Ya ekuseni siyemsebenzini bekukhawum everything was okay but then kathesi emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotest but then everyone should be home by 2. So sesiendlini we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabacazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu kodwa iningi lithi ikhomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga ejayele ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144 lilandela ngumanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64 kuthi ele-NPF linqobe eKwekwe Central wasekusithi ilunga elizimele ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. Izekhi izakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele 27 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Kunjalo nje kobulawayo khona amapolisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emahofisini ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapolisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvotelana kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uChris Gande.
Iziphathamandla zibandla le-MDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla koBulawayo ayenze ubudlwangudlwangu, zathi zona bezizijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokho kubangele ukuthi amapholisa axotshanise amalunga la angene ema-ofisini abo ababhaxabule kabuhlungu, abanye bakhona kuthiwa babotshiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho etshengise ukubana umanyano we-MDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakoBulawayo, waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba seBulawayo.
Amayouth abuyile befuna ukugidela ukucelebrata ukuthi so bathe becelebrata bona fana begida bephakathini babone sokubuya i-riot levela e-February sicalisa ukujampa amaho siyachaya abantwana babantu phakathi abanye babalele so bathi akula muntu ocelebrathayo abantu abasuke behamba.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosta kakhulukazi ngoba nxa besimpumela kayihambanga kahle kathesi ama-result esilawo ngaba initial assembly aka-president asikabi lawo, so bona bayasibesole yaphi. Kodwa singananzela vele inkulumo zikaNelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance, amagama akhuphayo ukuthi khona umaral lakhe awugcina okuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engabiyi ukuthi bona yiba bawinileyo. Kumpana kwamele sikunanzele ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usancintisa uyakwazi ngizadliwa umizaphumelela.
Omunye wancintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Well, ngapha koBulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle, abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvothela i-Alliance okusobala. Erabe kulo supho kuyaxatshwana kuyaxokozela madolo nzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini ngokungasiko. Kodwa engunanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo kukhanya abantu bayafuna ukuthi ibabuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapholisa abegcwele indawo yonke abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguChris Gande.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga, iStudio 7 izakwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho la nakho konke okwenzakalayo elizweni. Studio 7 umsakazo wakho. Abenhlanganiso sizeqapha ukhetho lweZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli beMDC Alliance. EHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubika uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso yeCommonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana uMnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcini sihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project uNkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemithetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula. Bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ingane amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokhu akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokhu kufanele bajeziswe balethwe kucwayisise ukuthi kuyini okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga leboard le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangela indaba yamasotsha siwabona izolo emastradeni eHarare ngilosizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bagcina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu bezimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo bezanu PF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama petrol bombs ukuchisa izimoto zabantu nokubangela umonakalo emahofisini awezanu PF. Laloba abasakhulayo laba beqala abe MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi gabayi kuphindisela. UMnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zezalu PF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo baqala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe yimiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela lolu dlakela. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela seParinyathwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile nakho nokho. Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo kasikho isizathu sokubahlasela ngemibhobho yikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Abantu bezimbabwe soziwula bayakwazi ukuthi upresident esiyamisa akala masotsha awathumele ebantwini lembobho ukuthi bazodubula abantu. Othumele amasotsha ebantwini ngupresident Emmerson Mnangagwa nguyo lo mlando wokudubula abantu. Kanti wakubona ngapho ukuthi kuyathokona umuntu obuleweyo nguyo olecala wephansi kwavela ngaphonoko. Angazi ukuthi kuhlanye okungakanani, kuyethusa lokho. Esesimelele ukuthi balethe ama-reserves.
Uchamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza lomongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi kwezombusazwe zesavela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sePuntland kweleSomalia labelizwe elahlubuka kulelo eleSomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano. Izabelo zeMathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla leZANU-PF ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumpuqazo weGugurahundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko. Kodwa isimanga ikuthi uZulu weMathebeleland North kanye laseMathebeleland South uhlamukele ibandla leMDC kukhetho luka-2013 wavotela ibandla leZANU-PF phose kuzo zonke izigaba. Lokhu sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka. Umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu beMathebeleland beyizonda iZANU-PF kungani beyivotela kangaka? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalele ePhalamende umnumzana Thande Kozinti Mkandla lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. Umkandla usungula lingxoxo.
Indaba eMandebeleni lomtshado wayo leZANU-PF ingathi iyaxaka, kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha eMandebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyisikhunyana okuncinyane. Ngibona engathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga okuyisikhunyana lokho komumbu mbokwani bazakufa ngendlala. Besithi okungathi kufa kuyini, indlala idlisa amanyala. Ngobana bayatshelwa ukuthi nxa lingasivotelanga thina lanxa bengabathanga ngogodo bengabathethisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo. Ngibone engathi ngenxa yokuthi iZANU-PF iyenelisa ukuthi banike khonoko okuncane ebapha khona, abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi iZANU-PF yenza ububi obuningi kakhulu. Sabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabibuya kanye inyanga ezintathu beliyisithupha. Babe sebesithi hayi kungcono siza kufa sike sancinda ezanwini. Ngitsho ngiyo umbono wami engiwubonayo lo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala indlisa amanyala.
Dokotela Mhlanga uyakhuluma lapha ubaba uMkandla. Siyakwazi kule ndaba eGugurahundi bayakhala kakhulu abantu beMandebeleni ngaleso sehlakalo, kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu beMathebeleland South labeMathebeleland North bayivotele iZANU-PF. Kungani ngokubona kwakho?
Ayisikho ukuthi abantu beMathebeleland iZANU bayayithanda nokuthi bazimisele ukuthatha layo. Kungenxa yezinto eziningi esezenzakele, ngicela ukuthi ngizibalise. Okokuqala, njengoba lubaba uMkandla ekubikile nje kwabasobala, into le esingathi sipresentile uyi-poverty. Ungancindezela abantu isikhathi eside ngithole kuphila khona ngikwakho, ubafikise ukuthi bangenzasesane seku-ground ukuthi babeze babone ukuthi akula lutho abangalenza ungekho wena. Bacina sele ku-situation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind. Abantu nabasebekusifeni senjengaleyi nxa usubalanda ubanikeza ngitho umgani wenhlanyelo, ubanikeze lokuzimbuzi okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise. Abantu labana bagcina sebekubona ngazane wena ungujesu owehlizolo ngumesaya. Yiyo indaba yokuqala yi-poverty, abantu bakithi bakwisimo sona. Esibili, iMatabeleland isi-affectwe kakhulu ngama-mike esingathi ngesilungu ngama-migratory patterns. Abantwana bezanu abayiko abantwana bezanu from Mashonaland iningi labo sebengene baze bayafika emsamu eMatabeleland.
Baba uNkandla siqibe engamafitshane ukunqoba kwezanu PF lokho kutshoni ikukusasa elizwe leZimbabwe.
Mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo elokhu iphinda khonapho njengoba okwamhlangana ayibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni. Kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume. Kanti izano emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi. Abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya bele zinto zabo. Uyatsho hamba uye eWest Nicholson wehle ungaza kuthi usegwanda usiyafika kubodwala. Ungaza kuthi ukuthi igwanda u-28 district. Kuyafana nje lokuthi ngenye street engxenye yeMidlands eMashonaland. Ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labantu abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi. Ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi ngotela izanu kuzathola okuyitshintshi lokube ngutikita uthole lokuyimputshana lokhu. Ngibone ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili. Angazi ngokuthi kuyaze ukuthi ngiyesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emaNdebeleni besuka lapha abasuka khona besebesithi kwanele asizakufuni lokho.
Kuyiphethe ngamafitshane Dokotela Mhlanga.
Njengoba lesisho babuNkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sesilokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu beMashonaland asayifuni liyeza ilanga elinjalo. Ilanga elinjalo ilanga eliyithutha lizoba khona.
Udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla onqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central ePhalamende. Kulesi zalwane seZimbabwe sidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kombiko wethu lesikhulumeli samapholisa eLimpopo uKenneth Mwache Ngwape, odutshuliweyo ubesekhombini ebithwele abantu abangamathumi amabili lambili ilubhekise eZimbabwe ematabuka kusa. Bathe befika eKrugersdorp Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi. Besenza lokho kuqhamuke izigange ezine zihlomile zaqala ukubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele. Ngaleso sikhathi kubikwa lo dutshuliweyo ezame ukuthathela isinye isigebenga lesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlamvu wahle wafa qede lapho izigebenga lezi zabaleka. Amapholisa acela lo lwazi ngalezi gebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku 079 89 45 501 kumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze. Lesi sihlakalo sesengezwe kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubehle Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezehlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu.
Kusobala ukuthi umuntu uma kuyukuthi ufuna imali fast money kumbe ufuna something nje ma ingangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini. So kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in security njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uPretty Ndlovu.
Ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjeni kwabantu ngoba angeke uthi ibhasi isuka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothiwa khona abantu abagibela kumele bayehle besiyachitha amanzi. Kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu.
Umnumzana Fomisibanda uthi yinye kuphela into engaqeda ukusela obahileyo kuzalwane zeZimbabwe.
So into okumele iyenzeke yikuthi ekhaya eZimbabwe akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation isilapha eGoli. Yikho kwenza ukuthi abantu bebambe inkunzi njalo ngeke bekume ezilonga.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.